Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 11 Mabasa 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqala njalo namuhla ngesikhathi uluhlu lwabavoti ivoters roll ilenani labantu abaningi abangasekho kulolu luhlu. Ugatsha lweZimstart lubikwa lutshele amatitshala afuna umsebenzi wokubala abantu uhlelo lwe-census ukuthi nxa bebeke batshengisela ngokukhalela umsebenzi bengalokothi badinge umsebenzi we-census. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi zintathu izifundo ezimqoka elazithola ukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Njalo namuhla ngesikhathi uluhlu lwabavoti ivoters roll ilenani labantu abaningi abangasekho kulolu luhlu. Kubikwa kulamabizo abantu azinkulungwane eziyisithupha lantathu 63,000 angasekho kuluhlu lwabavoti. Ilizwe lonke jikelele libhekane lokudonsa amadolo phezu kodaba lokubhalisela ukuvota, kodwa izigaba zeMathebeleland yizo ezilenani eliphansi kakhulu kuluhlu lolu. Kutsho ukuthi izabelo zokuvota kumbe ama constituency alakho ukwehliswa kakhulu ezigabeni lezi. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lolu lwenziwa kanye lolokubhalisela izithupha lukhangelelwe ukugcitshwa ekupheleni kwayona le inyanga. Sixoxe lo senator wesigaba seMathebeleland South uNkosazana Lindiwe Maphosa oyibandla le-MDCT. Saqala ngumbuza ukuthi kungani abasakhulayo besigaba seMathebeleland South bengabhaliseli ukuvota ngobunengi.
Mina into engiyibonayo kakhulu eyenza ukuthi khona abatsha beswela intshukuntsha yokuthi babhalise ukuvota kumbe khona ukuvota ngokwakho, ngoba ungakhangelisisa kuma-by-elections intsha ibimbuthwane kakhulu evotileyo. So isizathu esikhulu isona lesi ukuthi khona akula msebenzi khisa kulenye into yokuthi umntwana nxa engathi uyahlala lapha eZimbabwe uyabe ehlaleleni. So isikhathi esiningi nxa umntwana eqeda nje ifomu abanye abaqedi bayathi kubo form 2 nangasayanga egangeni ukuyatsheketha ihle achathe umfula eGoli, abanye bayebutswana, abanye bayangaphi, ngoba yiwo kuphela umsebenzi umuntu angawenzi. Ngoba sebebona iTVini kathese abahamba kuma-universities abangamagraduate basebenza imisebenzi yena leyo yokuthengisa ama-airtime kumbe umsebenzi wokuthi ayegebhe igolide. So yiyo enye into e-afektha kakhulu. Enye futhi into e-afekthayo abantu sibili abatha yebo ye kwezinye indawo balokhu belehophi bengathi belokhu bele-faith nge-election, but sibili kungapha esigabeni seMathebeleland South abasela yena leyani into kumbe yithi wethu ukuthi ukhetho sibili ngabatintele into. Kwesi sikhathi bathi kuvotwa kumbe kubhalisa basica begcwele emabhawa, wafike begcwele emakhoneni bezihlalele beqoqa, ngoba abasela faith ama-electoral processes.
Manje njengani abantu bezombusazwe kuyini elingakwenza ukuze libakhuthaze ukuthi baphatheke kukhetho?
Esikwenzayo khonoko khithi esihlala sikwenza ukuthi siyazama ukuthi khona siyenza ama-education lathi sisekelane nezekhi, ngoba into yakwazi umthetho ukuthi izekhi yekwanisa ukuyenza i-voter education. Kodwa hhayi, emalandleni ethu asingeke sibayekele ukuthi sibaxwayise ukuthi ukuvota khona ngokwakho kuqakatheke ngani ebantwini. Kodwa-ke Chris, singakhohlwa futhi ukuthi thina njengeMathebeleland aredini singabantu aba-afekthwa kakhulu ngendaba zezinta zabo-background lezinto eziningi. So even iningi labatha futhi kalilazi izithupha lama certificate yebo yeseze ukuthi khona igovernment ivule iblitz kathesi ukuthi asizithupha but into ehluphayo yena le ukuthi umuntu uzele umzali siyabe ngelabhethe ngelasithupha umzali omzali engela so yinto esihlala ikhona so kuleningi ipercentage sibili engelazithupha ezenelisa ukuthi khona behambe beyeregistre ukuvote but thina esikwenzayo njengenkokheli amalungu edala ephalamende le nkokheli yezombangazo siyazama ukuthi sibakhuthaze sibatshengisa ukuqakatheka kokuvota sibatshengisa okwenzakalayo ngabona bengahlala bengahambi kuyavota sitili bayabegazelwa ngabantu bona ababaya bengabavotelanga so thina esikwenzayo khona ukuthi sikhuthaze ngendlela eziningi aluba izimbabwe layo njengamanye amazwe ayabe lezinto eziningi besingasebenzisa into eziningi abathi amanye amazwe bayasebenzisa izinto ama-voters clubs bayasebenzisa ama-entertainment lokuzeni ukuthi abantwana beze bele ntshuku kambe kule nto ebaye-encourage-a mo ukuthi behambe beyevota kodwa-ke njengoba singela wonke khonokho sizama ukubatshela nje ngemlomo ukuthi kuyinookuqakathekileyo
unkosazana Lindiwe Maphosa ngusenetha wesigaba semathebeleland south engoyibandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni Studio 7 eseGwanda. Ugatsha lweZimstart lubikwa lutshele amatitshala afuna umsebenzi wokubala abantu kuhlelo lwesensus ukuthi nxa bebeke batshengisela ngokukhalala umsebenzi bengalokothi badinge umsebenzi wokubala abantu ngoba bazawuncitshwa. Iphephandaba leNewsday libika ukuba kulenkulungwane zabasakhulayo bebandla leZANU-PF abaqatshwa yiZimstart ukwenza umsebenzi wokubala abantu. Leli phephandaba lithi inhloso yeZANU-PF ngeyokuhlela amanani abantu ukwenzela ukuthola amavoti amaningi lapho ezigabeni ezilabantu abasekelayo bebaningi. I-census ezaqala ukupheleni kwayo nale inyanga ikhangelelwe ukuthatha amalanga amahlanu. Umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala eZimta umnumzana Richard Gundane utshele iStudio 7 ngolwesihlanu ukuthi bakhathazekile ngenyathelo leZimstart elokuncitsha amatitshala umsebenzi we-census bona bengabahlala bewenza minyaka yonke nxa kulohlelo lolu. Eminyakeni edluleyo kuvame ukuba lokukhonona kwabahlali bakobulawayo abathi bona amanani ayethulwa lugatsha lweZimstart atshengisa ukuthi abantu balutshwana kayisiwo iqiniso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe ethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo.
I-census iphatheke kakhulu kuziye edemina ukuthi ama-resources abiwa njani, ashewa njani. Sengisa i-census ngoba i-census ikhangela inani labantu ukuthi abantu bazadinga amasevisi anjani, nama-resources anjani. So luhlelo luqakatheke kakhulu, ingakho nje sekuqakathekile ukuthi i-census le yenziwe kuhle, yenziwa ukuze incindezele abantu kumbe isebenzele olunye uhlangothi lombangani.
Siyabona ukubana nxa kukhitshwa amanani ikakhulu akobulawayo kuyaba lokukhonona ukuthi abantu bamele bebe baningi kulalokho okukhulunywayo. Ukubona njani wena?
Ngibona kungabe kuyiqiniso lokho but ke ngokuqakathile ukuthi inhlanganiso ezimele amalungelo abantu yoluntu lazo zenze okuthiwa ngesilungu imshado census futhi zikhangele ukuthi uhlelo lwe-census lenziwa kuhle ekhangele njalo lamanani amanye avela kuma-city council beqathanise amanani kuze ekucineni inani ephumayo kube linani eliveza inani eli-right.
Manje nxa sikhangele bona omanisipala ikakhulu umanisipala wakobulawayo kalayo yini indlela yokuthi ethule yena amanani ayiwo?
Ya kungenzeka loba nje kungekho ngathi kuphelele ngoba yibo abakwaziyo ukuthi xa bekhaya indaba yamabhili zamani bale ndlela yokukhangela ukuthi abantu bangahle iloba engxenye kuyabe kungaphelelanga kodwa bayakwazi ukuthi roughly abantu abahlala ezindlini bangahle xa besebenzisa indaba zamabhili nje amabhili amanje. So labo balendo eqathile khonapho kwi-census njengamalocal authority.
Kodwa wena nxa ukhangele ungathi kuye khona yini ezombangazo ezicina zingena ekubalweni kwabantu ukuthi amanani lawo agcine engaphumi kahle.
Yes, izingena ngoba indaba yesensus la iphosi ihambelane indaba zabo organization lobuyo ama constituents lokuthi amabantu nombangazi abekwazi ukuthi vele abantu abaningi bangarola ijona bangathi kungenzeka ukuthi kuhlangane le ndaba zomfusazo zombangazi kusetshenziswe kuma-election kakhulu kubo limitation.
Umnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo yingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi zintathu izifundo ezimqoka elazithola kukhetho lomabhayi elections olusanda kwedlula. Leli bandla lathathelwa izikhundla ezintathu libandla le-ZANU-PF kukhetho lolu, okuthiye abazibuza ukuthi manje pho ukhetho oluzayo alusoze luthiye leli bandla linqotshiwe na. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda usithumele umlayezo kamakhale khukhwini olandelayo.
Sesicubungule sabona lapho kuthiwa khona iZANU-PF yawina eCholocho South, ePoes leMtasa South. Sibona izinto ezintathu eziphuma phambili. Okokuqala, izinduna ziyaphosa ziyabamba abantu ngodlizi bethusela ukuthi bavotele ibandla leZANU-PF. Labantu bathusele basithi bayavota bayaqala bedlile esicukwini baqala baqonqoselwe ukuthi lizavota livotele iZANU-PF esithi ngesikhiwa intimidation. Abantu abavota bethuselwa kakhulu ngapha eMandebeleni bahle bathi liyayazi igukura hundi lingavota kubi lizabuya lizeqholwa zizinduna lamasabo. Okwesibili, sibone njalo abantu bakwethu abaqeqetshileyo abafundileyo uze sebevothelwa ngabanye kuthiwa ngama-assistant voters. Abantu abaonesi lamateacher bayalandwa kuthiwa lina siyalazi lingabathengisi ngelanga lokuvota lizavothelwa ngabanye lina lizenze njengabantu abangafundanga. Uzabona sebevali sebevotile sebesiyasayina ebhukwini lalothe kafundanga sesayina isignature esiqinileyo esilomkanje esedlula lowo omncedisileyo. Okwesithathu, sibona njalo ukuthenga amavoti. Siyazwisisisa upresident weZANU uMnangagwa wahamba waya eBinga bafika bayenga abantu babapha amabhasikili babathi bazabalungisela izikepe ngesikhathi sokukhampena. Safike eDangavura sabona umfumi layo candidate weZANU PF ngikhona ngale esipha abantu imali kungani ngamabhansi. Khonokuyana kwenza mhlophe ukuthi ama-election yethu angabi free and fair and credible. Ngiyakuphinda, ukuthuselwa izinduna lamasabhuku emareserva abantu bavota besethuselwa. Okwesibili, abantu abafundileyo ukubala bayatshela ukuthi sizalivotela kamba manga ukuthi alikwazi kubhala. Okwesithathu, abantu bayaphiwa izinto esithi yi-vote buying. Izinto lezi ezintathu zingayekela ukulungiswa mahlabezulu sizabe lokho esingabantu esihlala sisidla ingqoqo zomlomo, abantu abahlala bebindana, abantu abahlala bechamana ngenxa yokuthi akula muntu ofuna ukuthi evotelwe ngomunye umuntu yenesazi ukuthi uyakwazi ukufaka uxa. Sithi uheadmaster wesikolo sezavotelwa ngumntana kowaqeda ugrade 3 sesithi nakawazi ukuvota. Yikho ke silama statistics lapho ukuthi abawina khona uzabona abantu abancedisa ukuvota baningi ukudlula labo abazivothelayo.
Umnumzana Felix Magalila Mafasbanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Lilodaba lokuthi ugatsha lokulondolozwa kwenyamazana zendle olwezimpacts luthi uZulu kumele ananzelele ukudla inyama yenyamazana zendle engahlolwanga ngoba ilakho ukuba lemikhuhlane. Isikhulumeli salolu gatsha umnumzana Dinashe Farao utshelele liphephandaba ukuthi lolu gatsha luyenza imizamo yonke yokuthi inyama le iqale ihlolwe ingakathengiswa kumbe ukudliwa. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi uhulumende uzadumela odokotela abalolwazi lokucubungula imbangela yemfa ama-pathologist kwele Mozambique ukuyagebha izidumbu zezizalwane zeZimbabwe ezedlula ikhulu 150 ezakhukhulwa ngamanzi ezulu lesiphepho u-Cyclone Idai ngomnyaka ka-2019. Sengilichia esandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyabingelela Chris Gande, ngiyabingelela boy. Loba nje lingamphenduli kodwa celani lizame ukusiza abaqwethu udaba lolulu. Namhlanje ngithi ngilalele indaba zekuseni lapho esika Studio 7 laba abantu abafaka ama-voice abo lapha. Nebakhuluma udaba olufana nolwami exactly. Undoda lo angisabambanga ukuthi uthe igama lakhe ngibani lapha. Kanti ungalalela ama-voice abantu abakhuluma ekuseni namhlanje. Kulobaba omunye okhulumileyo uthi unkosikazi wakhe unkosikazi wakhe olomzali wakhe omunye uvelele e-South Africa omunye umzimbabwe. So siwathathele isithupha kasela sithupha. So yabona kunokana yikho engangikhuluma ukuthi kana ma usiye ma-passporti bafika bekubuza imibuzo efana nale ma kuyikuthi omunye umzali wakho uli-foreigner so Zimbabwe national. So kuyahlupha kunokana le-passporti kuzithole kubani kuyahlupha nje ubone sitho ukuthi uma unkosikazi wakho sengumuntu ohleliyo nje kutho ukuthi phela lasemazweni kasahamba kodwa nje siphila sihamba emazweni okay ma ungasela sithupha phela kusela nto ongayenzi empilweni and futhi bathi kabuye lokuzinwa wakhe lo le birth certificate ma bezathi ukuthi kuye le birth certificate ingxenye umzali wakho lo ongubaba eleka ukwadla lapha ukuthi kutibe kungaphi wabo ngokuzala wakuthiya lapha eZimbabwe uzabuza kuqondanga yiko mina ngangicelile ukuthi kanti indaba lingasingi lapha e-Home Affairs besichazele kahle ukuthi iposi yenze njani bese siyenze njani lapha isikwanisa ukuzikhulumela labo ukuthi inkinga ihlana lazo yini siyacela ngangomusa langothando lingasiyenzi kanjalo sikwanisa ukuzwisisa indaba le ukuthi kanti bafunani khona ngoba ma ufika ema-ofisini vele abakuchaziseli kahle phila bavele bekujikise nje masinyane abakutsheli ukuthi yenza so
angibonani bantu bakastudiosese ngiyalibingelela ine ngithemba lizavala i-audio yami le themba lizavala malingayibala ngingajabula kakhulu ngoba uthele ubunzima kulelana elizwe lasezimbabwe inje ngikhuluma nje kule ndaba le yokuthi ukuthi maungelasibongo esaphandle lokho singayisiso sezimbabwe njengobana mina ngingumr Mwale so ngilohlupho lokhu njalo ngingakhulumeli mina ngedwa ngikhulumela bonke abantu abalezibongo ezivelela phandle kwelizwe lasezimbabwe so ngisithi ngicela leke besibuzele abe-Home Affairs abezimbabwe ukuthi kade yindaba besithe abantu njengokubana umuntu uyabezalelwe khonapho elizweni lasezimbabwe bona besika dinga esithiseni ukuthi bakutsho njani because thina silobufakazi ukuthi sazalelwa laphana maze besithi sidinga ama-citizen siyalo kunikwa la ma-passport babesithi ukuthi siyenga ngicela leke lisibizele nalo we-Home Affairs akasichazele ngoba le ndaba iyasihlukumeza kakhulu sifika lapha ukuthi siye harale siyodinga khona ama-citizen singakwazi lakwe-harale sifike sibanje isigebenga khonani so okuningi siza kukhuluma kumele lizame sibili ngendlela zonke lisilethela be-Home Affairs lapha bekhulume likhulume labo kumbeni lami lingandithinta sizame ukuthi sixoxe ngodaba lolu ngoba luyahlupha kakhulu luyahlupha sibili luyahlupha lapha izibongo lezi lata sizithandanga ukuthi mbeni into esazenzayo umene njalo kuyatholakala wonke amazwe omhlaba njengokathesi abantu bezimbabwe begcwele umhlaba wonke batshi izibongo but akwenzakali lokhu okwenzakala elizweni lasezimbabwe ukuthi yabo siye kumele uyedinga isithizeni yalapho okuvela khona ubabakho so ngiyaxolisa ukuba mude njalo ngingajabula uma lingabonge i-audio yami leyo
salibonani bantu bakwa-studio 7 njani endawo elikuzo hhayi mina umuntu okhulumayo ngixolisi okamathanda kona lapha egoli mina ngikhala ngalaba manje abantu besihloneni la ukuba ukuthi akanti bona why besuka kubo le kwazimba la kubo TV khonale kubo mzumba maranda bebuya bezohlala kithi ngapha esindebeleni kodwa mina-ke angaze ngibona even one indebele lakithi lisuka lapha lisiyahlala kozumba maranda khonale kanti yona indawo yakubo iyaluma yini abayenza ukuthi baze basuke kubo babuye kithi ngapha bazosiminya ngoba thina siyizizalwane zasemadebeleni asisathoni indawo zokwakha mara bona basebehlezi sebethethe konke sebe-ona yonke into thina sisakwazi ukuphefumula ayi besicela nje ukuthi ngayo nje basivulele isipesi singumdeni siyazilathi sizama ukulungisa okwethu singumdeni babe bahambe babuyele kibo kanti kubo kulani bavalekani kubo beze bebuye bazosinyinya ngapha kithi emandebeleni angithi bona basuka le mpumalanga bahlale empumalanga yabo lathi siyihlalele entshonalanga yethu sikhathele ngabo laba bantu labo everywhere yibo yonke into esi-onwa yibo konke nje ukathi uyahamba nanoma uthi uyenkomeni uthola yibo uthi uyakuphiphi yibo ey'bhedlela yibo yiba sebe-ona amashopu thina-ke rayithi siyo-ona kuphi okungokwethu hhayi suka sikhathele ngala amashona la akababuyele kubo
salibonani studio 7 linjani siyabonga ukuzimnyeza ezimnandi esiphumalanga phansi komqamelo noma yikuphi bakithi siyacela izeki ayikwazi ukuzwela izizalwane zasezimbabwe bani izizalwane zasezimbabwe zixhupheke kakhulu izeki ingasebenzisani lezalo please siyakucela lokho ayizama ukuthi ibe fail kuma-election siyacela ngoba siya kuma-election abalulekileyo siyakucela kulokho siyakucela izeki ayicabangele izizalwane ziyahlupheka zigcwele emazweni abanye abangafikiwe emazweni bedinga impilo abanye ngabalimala ezindleleni siyakucela kulokho kwizeki inkosi yami ayibe fair kuma-election sicela ibe fair kuma-election izeki ayekele ukusebenzisana lezalo please siyacela zeki siyacela please akeli cabangela izizalwane zasezimbabwe inkosi yami siyacela
salibonani ku-studio 7 ndikhuluma lo Masombuka lapha ya ngiyabonga kakhulu bantu baka-studio 7 umsebenzi omuhle liwenzayo kodwa bengifuna ukulimukisa umqondisi moyo ngiyamthanda ukumlimukisa ubonile mqondisi lokho okwenzakale kumonzora ulimuke mfowethu kungayenzakali lakuwo abantu sebekhathele ngokulokhu bedlalwa asitsho ukuthi uyadlala kodwa nanzelela iqembu le-opposition elikhulu ukuthi yiliphi ukusungena kilo uncedisane lalo inkinga i-ZANU-PF singakhipha i-ZANU-PF sizobona ukuthi le-opposition emphakathini ukuthi izosiphusa kanjani yona. Sizothathela khona lapho sizokusekela. Emva kwalapho sesibonile ukuthi opposition leyo esabe siyifakile izobisiphusa kanjani. Kodwa kwamanje mfowethu hayi, nanzelela mfowethu bazokuhlamba, bazakuhlambaza abantu, bazokwenzela inhlolo. Abantu sebekhathele, abantu bahlakaniphile, abantu bafuna ukubona ukuthi kanti opposition le izobaphusa kanjani, sebekhathele ngezani PF. Abantu bese babe bakhathele ngezani PF. Ngiyabonga.
Njani nonke wasakaza wakhitha 7 kuna ngapha nasemelika. Sibonga umsebenzi omuhle elisiphathela wona. Ungani inkosi ngale ukusisa ukuqhuba ngendlela eliqhuba ngayo. Ngiyabingelele ke khona ngale osamnadisi sadika. Ngiye khona ngale ngasebrikini lesimukhwe ufowethu umadoda. Ngithi ukubuka njani khona ngapho ndoda. Ngiqine ukukhokhobe nakamama. Jike sase Joseph angithi Abraham. Ngijike ngesantumbana umfundisi wami ngibuye ngapha asentana umama ozala mina unalo ilani kokobe ngibike i-COVID-19.
Sanibona, sanibona nekhaya venye ku-Facebook page yena ikhokhela ngokabuhluke ku-Facebook lapho yana ngendaba ye-South African Zimbabwe na udaba lukababunyathi obulawe yi-Dusuit. Ngikube ngifela inamba engizongena ngayo ku-Life Talk ngoba ngizexhuma ngayo inamba leyami ngisayibhala ngo-passport beninayo le ngizobe ngayithatha kudala kunami.
Balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngisikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ilizwe leSerbia elingumakhelwane Ritek. Ilizwe leSerbia elingumakhwapheni weleRussia libikwa lithole izikhali zokuzivikela kundizamtshina ezivela kweleChina okwenziwe ensitha ngayonale impelasonto. Abazi ngokwenzakeleyo babikwa besithi kubonakale indizamtshina zakweleChina eziyisithupha zithwele lezi zikhali ezohlobo lwama-surface to air missiles. Idolobho lakweleChina eleShanghai libikwa lisuse ezibhedlela abantu abasinde kumkhuhlane we-COVID-19 abedlula inkulungwane ezilijumi lanye 11,000 ezibhedlela. Lanxa leli dolobho lilemigoqo ye-curfew eyalisa abantu ukuhamba-hamba, leli dolobho libikwa lihlaselwe ligciwane le-coronavirus, kodwa iningi labahlaselwayo aliguli umkhuhlane we-COVID-19. Izizalwane zakwele France bezivota izolo kukhetho lokudinga umongameli olutshengisa ukuba umongameli Emmanuel Macron uza kuba ngutshiki lobhanqa laphikisana laye unkosikazi Marine Le Pen ukuza kwenza kube nokhetho lwesibili i-runoff phakathi kwababili laba. Kwezemelika, umongameli Zelensky wakwele Ukraine uthi impi yelizwe lakhe lele Russia ingozi efaka izwekazi le-Europe lonke engozini. Wona amasocha akwele Russia akhanya esechiye injongo yawo yokuhluthuna isigodlo iKiev kumpi esikunyanga yesibili. Amazwe angentshonalanga athi amasocha ale Russia kumele etheswe icala lombhuqazwe. Sixoxe noLandi ngena izombusazwe umnumzana Difa wajabhe Bhango Dube sambuza ukuthi ubona amazwe alubudlelwano lele Russia eqhubeka ngobudlelwano lobu na ngemva kwezehlakalo zocuku esingakagcini uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqala njalo lamuhla. Ugatsha lweZimstart lubikwa lutshele amatitshala afuna umsebenzi wokubala abantu kuhlelo lwe-census ukuthi nxa bebeke batshengisela ngokukhalala umsebenzi bangadingi umsebenzi we-census. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Thank you.